lo lephathi lona nxa ngingakhuluma nje ngezi eliqatha ngingathi mina ibizo leli kahle kahle ngelethu thina iZimbabwe First, ngoba nxa sikhangela indalo yebizo lona iZimbabwe First, Country First and People First. Into enza ukuthi ngithi ibizo ngelethu ukuthi nxa singakhangela nxa singamlandela umJuri yena ukuthi uhambisa njani ngelaki qembu, sibona ukuthi ukulontsha yena iqembu lakhe alikalontshwa. Okwesibili njalo ukurejista yena iphathi yakhe urejiste nxa ngingaphambanisi last month. Sike sarejista last year, saphinda njalo salontsha iphathi yethu last year ngo-September. So angiboni ukuthi singathi thina ibizo umJuri yena nguye ohamba elandela amanyathelo ethu esintshenzela ibizo lethu.
Yasizwa kuthiwa udaba lolu lufuna ukuthi luluse emthethwandaba.
Ye, ngoba nxa sikhangela thina indlela esisebenza ngayo, sisebenza into ezilegitimate. Okwesibili thina singani sinxali sisikhangela thina ngokwethu sihlelekile, njalo asifuni ukuthi senze izinto ezagcina zesilethela imbi. So sabona ukuthi kuhle khona and kuzoba le nto engani ilesi sindo nxa singasayithatha ngathina indaba sayebeka kwezethu izandla. So bakhona nje ama-layers wethu esilawo, so sibikele kubo indaba, njalo sesilindile thina ukuthi size ukuthi bona baza kuthini nxa beqeda ukuhlela indaba yakhona. Ma kuthi mayibe indaba ye-court, hhayi sizahamba ngakhona lokho.